sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 3 inhlango la 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhanyeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Akho ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezihlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothele masinya. Kuthi-ke kuwoza Friday leviki silomculi wengoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube, yena-ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelbourne kobulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
NjengeMthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela utshintsho olube khona kuLabor Act. Sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uthi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time, nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labor uyavuma.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lomthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi thina izisebenzi ezithola i-RTGS. Tax yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bo.
Ukuqondiswa komthetho we-Labor Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokunokungcindezelana okukhona. Amalunga ephalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale i-petition ukuze kulungisiswe masinya. Nimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ehlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu le amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chenakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisa nalali imkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izephulamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwela izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijajeneyo yizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho, uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade izizileta sezizafika ehofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni, simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kholokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinisa isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
KoBulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
KoBulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala, bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuzipepeni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ochiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe, kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayi libhotabhota endlini lapha. Yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu, izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika ukuthize. Kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi ayasondela. So yikho ke okuze kwabadonsela ukuthi bacine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi kusole isikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguvuzele ngengubo. Yibo ukudlwa ngesilabo koBulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana. So kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana, sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadotshwa laphana eKevin ngabantu abangama abasifazana, bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna bamcuyacuya lokhu abamcuya khona. Kodwa-ke kabasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini-ke, bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin, lapha eKelvin empophoma lapha. So ngokunye-ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini.
UMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33, kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele. Kucala abalethiswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo koBulawayo bedinga umkhokeli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. UMahluli Sengisidatha wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service, kodwa wasiguqula lesi sinqumo namhla. Bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubheyili, kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngeviki edluleyo. Abagwetshiweyo babalisa uNkosazana Sibongile Banda Busi Moyo, labo Mnumzana Tainus Nkomo, Livson Ncube, Akim Ndebele, Nkosinathi Ncube, Maxwell Nkosi, Mongameli Xokuthwayo Mlotshwa loWelcome Moyo. Bake bavalelwa kwenyanga izimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi koBulawayo, njalo abanye babo bathi batshaywa balimala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden welemelika ukhuthaze idale lephalamende leCongress ukubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe. Lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House, esithi kumele iMelika iphume lamacebo okwanqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo. Amalunga edale lephalamende eMelika abakukomiti ebona ngezemithetho e-House Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula lokuqinisa umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwemibhobho elizweni. Enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minambili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21. Undoda odubule abantu abane ngolwesithathu kule Melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade emethesa umlando wokubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa, kubika amapholisa alomango. Ukuthi umphathi ntambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo ifakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapholisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile, ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awe-security. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Sidube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende wathi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima ezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosi balukhulu wamapholisa kwele Botswana uMnumzana Phemelo Ramakorwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
re hitletse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibela matsala mangalisayo o masithinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo matsala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la eZimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele ezitalatini zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala untshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo ezitalatini uRamukorani uthi abasiboni isidingo sokuthi amapholisa ahamba ngenyawo ebhotabhota athwale impopo
re dumela gore borukutlisa mpebo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe hela le leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo silethemba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-SSG abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa akukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengo ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lwalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuza kuba nzima ke ukuthi amazwe la alwise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube lombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa neBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olwezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ngama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba sithwele izimali lakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi bizala abantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibize labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana leSouth Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele abuyele kibo
uRamakorwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambene labeBotswana abangene kusecure senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa umzana kaheso musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyingozi ngingumqondisi Dube oyindaba zestudio 7 ngisakron kwele Botswana
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders seliqhatshe umqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70. Yintethelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokuqeleyo.
Igama lomqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders nguBaltimore José de Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osihlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe lamaphepha alelo lizwe lomqeqeshi uze eZimbabwe ndawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtweliki wakhe uBrito ukuthi ayendiva ukungakhulumi kwakhe isingisi ngesikhathi ebuza izintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali.
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engifunayo. Baningi abaqeqeshi abazintyantu abayabe bengakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Kunokwesabela ukuba ngesonto iqembu lebhosi lingaba le nkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Uphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu leHighlanders uMorgan Dube uthi bakwenze konke okudingakalayo ukuba uBrito loTorres bahle baqale umsebenzi.
I can simply say the gentlemen are here.
Engingakutsho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondile. Bavele sebeqalisile umsebenzi. Bathe bawuqala nje zengena eofisini letu.
Iqembu leIslanders lizadlala leli Harare City ngensonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elithumi lane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenze lomqeqeshi woloDumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu leIslanders ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe ukuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine ukuqeqesha ekupheleni komnyaka ka-2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu leIslanders ukuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele yadanye 1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports namhla emini. Iqembu leChiefs lihlehlelwe nguFarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Nyawunzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Was a Friday, liveke silomculi wongoma zomdumo okholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Udabuka eJombe esabelweni seMidlands. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Ukuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi. Namhla sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona ngakhulela khona njalo. Ngafunda eprimary St. Faith School laphana ngafunda esecondary eManzi Mnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa kodwa ke kwezomculo. Ngaziwa ngoEndless Hope. Endless Hope kusho ukuthi umuntu mayefuna ukuthola ingoma zami uyazithola lapho kuEndless Hope. Yilo igama engaziwa ngalo kwezomculo.
Abanengibe ngoma zokholo baqala ukucula ecaweni naye uThembelane kudala icula esontweni sekhiphe ledlalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda ngenhliziyo yami nje yonke. Mangifike lapho okuculwa khona hey bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachurchi bengingumuntu ophatheka kakhulu endaweni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketheni bengingamanga kahle. Eyi kwangibela nzima ngazama ngaze ngafika kubo ngabo ngerekhodi lena ngizama ukuthi mhlawumbe ngingathola indlela yokuthi ngirekhode. Kwaba nzima mpela kwaze kwathi-ke lo nyaka ekuqaleni kwalo mnyaka nje ophelileyo. Ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze leli albhamu lami elithi Ithuba Lokuthandaza.
Uqanqabule waze wafika eGoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo waba lenhlanhla wamthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zika Derek Nzimande. So ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona, la ngendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha ukuthi ngihlangane laye. Nguye ke engisebenzelaye kakhulu kule album, engibonisa engumuntu ongikorrecta lapha engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho engu-advisor wami ke sayezafika uthini siyiqede.
abaningi kulezi nsuku endless hope uyatholakala kumakhasi olizilibazisa ke ku social media nxa ufuna ukuxhumana laye
Facebook Twitter Instagram ngiyatholakala ngegama le group hayilele lami ngisebenzisa igama le group lapho I group lena kumbe mawuthenga I CD ufuna I CD elibhalwe ukuthi endless hope endless hope ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu ngiyabonga
lati siyabonga Thembelani Ncube nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday ihamba ngegama lokuthi endless hope yibela impela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda
uhlelo Woza Friday kodwa ke isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani izihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngumthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuwaza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elichukela uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.